asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungaze wathi ukuthiwa kutshaywe ikhunga amasosha. Bagijima badobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivilian. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lizwe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha sesisidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esithola emabhinki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister umphuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula. Thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokhu elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luxhubhu. Into akasimanga kuhle anti kabasayi ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kula nto kebeyintshontsha kodwa kabangeniswa amajeli.
Nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare.
Uvele ibandla lezanu-PF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho bangena imigwaqo bazabulala babe bangaki bengadliwanga ngabantu.